umphakathi wase-South Africa nje jikelele ungathi ngesibhulu bathi u-heartfall ngama-foreigners, futhi ngathi njengama-migrant njengama-ZTP holders and in particular ama-Zimbabwean who are the easier target. So umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi wase-South Africa ngathi singabantu bokuhamba, ukuthi sebesizwa sengathi hayi benza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masilanda lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kulezi nto ezenzakalayo. Ngingasho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo, kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda, sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi, yingakho sebeze bemsekela uMinister wase-Home Affairs nxa esithi yena hayi kodwa-ke ngizo-aphila. Sebesithi bona no, sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama-gestures ethu e-goodwill asathathwa njengama-gestures. Abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo, phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize, and nathi sathi sa-aphila ma kulandwa amakhothi. I-Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi hayi, ikhalaza ngokuthi mhlawumbe bekumele kunanzelele ukuthi into le inomthelela onganani. Inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma-elections 2024, migration topic is quite a hectic topic esicindezela ibandla le-ANC eliphetheyo, ngoba kungabona abo-Action South Africa nabo-Patriotic Alliance babo-Dayton Mackenzie babhizi bakhankasa ngalo lolu daba lwama-migrant.
Ngokungenela kwe-ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kumavoti, udaba lwe-immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini, ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele-South Africa, kanti kulamavoti azayo njalo. Singathi kulokuqhaqhazela kwabeZimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo limi njani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo.
Lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu kukhanya abasizwisanga. Isinqumo kasithi sona i-department ye-Home Affairs no-minister angeke bathathe lesi sinqumo. Isinqumo sithi cha, lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service. So according to iphaja, i-promotion of administrative justice, ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba-affected kanganani. Ngesilungu ukuthi wamconsulte, xoxisana naye nizwisisane. Kodwa inkantolo nakhona isithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process, ukwenze kube fair. Uminister usengaphinda athathe same sinqumo athi hayi sengizwile, kodwa-ke still thina njenge-executive amethatha ama-policy decision sima kuleyo policy. Kanti-ke futhi-ke abantu sebemile uku-apply for ama-waiver okusimangalisayo ngemva kokubagqugquzela kangaka nokuyiqoqa isitha nabaphatha amandla ukuthi heyi, manje phela ngoba selivalele lolu uhlelo abantu bazokwenza njani. Bakwamukela nabo ukuthi no, ama-waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abehluleke ukuyifeza isulwe bese bengeniswa kuma-mainstream permits. So i-court yona abantu bengabe beyijabulele, kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi qoqekani